Umhlangano oqoqwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization owenzelwe eMontevideo kwele Uruguay yeviki edluleyo unikeze amazwe womhlaba ithuba lokuxoxisana ngemikhuhlane engathelelanayo lokuphana amacebo ngokungenziwa ukwehlisa inani lababulawa yimikhuhlane efana labomvukuzane owethukela idiabetes leminye. UDokotela Rodney Madlela oyingcwethi kwezempilakahle uthi imikhuhlane engathelelanayo ithatha isikhathi eside isemzimbeni womuntu.
Imikhuhlane le non-communicable diseases iyahlupha ukubamba emzimbeni womuntu. At the same time kuyadura futhi ukuthi kuyelatshwe lapha eZimbabwe. So bengikhuthaza abantu ukuthi labo futhi bezame ukuthi bedle ukudla okuhealthy, at the same time be-exercise ukuthi bezivikele.
Omunye udokotela wakobulawayo ugcizelele ukuthi ucatshangelwa ukuthi imikhuhlane leyo ihlasela ikakhulu abantu abahlala emazweni athuthukileyo, kodwa khathesi lokhu sokwaguquka ngoba isimemethekile lemazweni asathuthukayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu athole imfundiso ngayo ukuze azwisise indlela zokuzivikela.
Imikhuhlane leyo engathelelwanayo leyi ibisivele isigcwele kakhulu njalo ilokhu iphethe isiya iphambili ngezeleleka. Sesibona ukuthi abantu abafa ngemikhuhlane le engathelelwanayo lokhu besiya besanda. Lokhu kuyinto ekhathazayo kakhulu. Kuqakathekile ukuthi kubonakale amacebo njengenhlanganiso yomhlaba wonke jikelele, amacebo kumbe ngathi amaqhinga okuthi kuvikelwe abantu ukuthi bebelokhu besiba lale imikhuhlane besiya phambili, kungabe kungokudla kumbe kungokutshintsha indlela abantu abaphila ngayo. Kodwa kuqakathekile sibili ukuthi abantu bethole indlela yokuthi beyehlise ubanjwa imikhuhlane le engathelelanwayo.
Isakhamuzi unkosikazi Cecilia Khuphe ophethe umkhuhlane wezinso uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi izibhedlela ezikhona kobulawayo zibiza intengo ephezulu ukuze izigulane ezinjengayo zithole usizo lokwelatshwa.
Mina ngibulawa izinso. Into esuka ibe buhlungu kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi akula ama-facilities ukuthi abantu belatshwe. Ngakho kuyabe sokudingakala izimali ukuthi ugcine usuka lapho uye kwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Kusuka kube into enzima kakhulu ngoba ngale kuyabe kudingakala izigidi zemali ukuthi uze uyireyize imali yangkhona uye kwelatshwa, kunzima kakhulu. Yikho okunye okucina kudala ukuthi abantu becina beswelakala ngenxa yokuthi babengelayo imali yokuthi bayelatshwa ngaphandle.
Laloba uhulumende weZimbabwe esehluleka ukunika abantu usizo oluqondileyo ekwelapheni imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho kunye leyevele, usethethe amanyathelo athile emizameni yokuvikela ukubonakala kwemikhuhlane le. Isesesibangeni esingenza umuntu ehluleke ukwelatshwa enjengokufaka imitshina ezibhedlela zikahulumende ehlola imikhuhlane le ukuze ibanje kusesemasina emizimbeni, esibangeni sokuthi umuntu enelise ukwelatshwa. Imikhuhlane le engathelelanayo ibikwa ihlupha ukwelapha ikakhulu lapho isifike esibangeni esivi semikhuhlane enjengemvukuzane, njalo ukwelatshwa kwayo kubiza indleko enkulu kakhulu. Ekhuluma emhlanganweni we-WHO, uMongameli Robert Mugabe uthe iZimbabwe seyaphuma leziqondiso ezilawula ukuphathwa kwemikhuhlane le engathelelanayo lokubunjwa kwequla elizasebenza likhangele ukulwisana kanye lokuvikela imikhuhlane yama-NCDs. IZimbabwe njengamanye amazwe ikhangelele ukugcwalisa isifiso se-Sustainable Development Goal 3.4 ekhangela ukuthi amazwe asathuthukayo athathe amanyathelo okwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yimikhuhlane engathelelanayo ngesilinganiso sokunye kuthathu kusiya kumnyaka ka-2030.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.